sokuqala ukuthi sikhiphe iZANU PF embusweni. Ngiyabathembisa ukuthi ngizabakhokhela sikwenze lokho, labo bayangithembisa ukuthi sizavotela out iZANU PF sitshintshe uhulumende. Nguye lo uhulumende osizalela uhlupho oweZANU PF eZimbabwe. Izakhamizi zikhala ngokuthi kakube nemali elizweni. Zithi zona azisela mali, zingaze zithunyezwe imali emafonini, azenelisi ukuthenga isiwo wonke amashophu athenga ngemali ethunyezwe emafonini. Zicela kube nemali etholakala emabhenki, zigade ziyethenga lokho ezikufisayo, zithenge ngesikhathi ezisifunayo. Yinto yokuqala izakhamizi ezicela, zicela zingagadi lapha, ziyelala phandle ezitridini zilinde ama-$10 amakhoyini, zilinde ama-$20 amakhoyini. Bathi yilizwe bani lelo Ndlovu, akuhambe liyelungisa indaba yemali. Yinto ephumayo phose indawo eziningi. Bese besithi bona okuningi lokhu Ndlovu, sizasebenza ndawonye sikulungise, ngoba ilizwe vele lonakele ilizwe lidilizwe kweminyaka engu-38. Sizakuningi siza kulungisa, kodwa kuke kulungise i-liquid cash, bake baphile.
Amadamu, inhlelo zentuthuko, konke okunye kuyatholakala kuhle yini?
Kakutholakali baba. Sengine-5 years ngisebenza lapha ku-constituency. Amadamu amanye agqibeleka, amanye athathwa ngamanzi, izikotshi ezinye zafa, into ezinjengalezo azilungiswa. Sibonga wona lawo ama-non-governmental amalutshwane akhona ayiwasiphethele. Uhulumende kabonakali ndawo ukuthi asikuphele amadamu, avala amadamu athathwa iziphepho zamanzi. Isikhathi sokuthi siguqule izinto ngokupheleleyo yiso lesi. Siyacela wonke umuntu weZimbabwe lo mesupporta uliphi bandla, kodwa akananzelele ukuthi kathi sokuyisikhathi senguquko. Kufanele sitshintshe uhulumende, sitshintshe iparty ebusayo, sifake iparty yenguquko e-MDC Alliance, eyamaparty abambeneyo, abantu abalenhloso yokuguqula leli lizwe, impilo zabantu zike zibe ngcono.